Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala.
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma nabantu beZimbabwe.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo aqotshwa idale lephalamende ele-senate lakumakhansili.
Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bene-interest kulolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Amajenalisti ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Uchabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla leZANU-PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla leZANU-PF umnumzana Obethe Mpofu uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hathi angaboni lami ngakuzwa kona kodwa sasika emukeli ekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lathi kuzwe emaphepheni kuphela.
Kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana la yini ngodaba lona?
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivule iminyango ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe. Yikho kwaba le into okuthiwa ukuthi wona wonke umuntu olombono yakhe e-channel yethu ulelungelo ukuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu ibone ukuthi oyiwumbono engxenye ongasinceda yiwuphi. Akunamuntu owalela ukuthi asikhulume lomZimbabwe lomuntu wakibo eZimbabwe. So sesadlula sesikhathini sesamathiwa kupolitics sesibadala kupolitics ukuthi asingabiloke sikhuluma ngezinto zamandlwazi ezakudala khathesi hhayi ma besisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma nokusisa wabo ukuthi sibone le njongo yakho lethi yiphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi.
Ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele umnumzana Sikhala?
Angikwazi ukuthi i-agenda yabeyabilani phakathi kwabo iyafuna kukhulunywe nani kodwa ma lokho abazakuletha thina asoze sibalisho ukuthi bengakulethi bebalethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywe ngani. Nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho, nxa sibona into kuyakhulume sizakhulumisana sithi nje hayi lokhu akusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni ethu kodwa umuntu kakasimvalele ukuthi akhulume lapho lathi kanilabo angithembe ukuthi bangasalisho ukuthi sikhulume labo nxa kukhona okumele sikhulume ngakho.
Yena-ke umnumzana Chamisa, kukhona yini okuke kwenzakala kumbelikela kuzo ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane laye?
Ah, sihlala sesizwe into eziningi but into zamafunga kunga asijahanga ukuthi sizilandele kangaka naye na ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuzela indlela yakhona eqondileyo lokuthi ama-procedures ukuthi sikhulumisane bakhulume nalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi izimbabwe yena salisi sezimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu bezimbabwe bakhulume ngakho.
Hello ke ngumnumzana Obedi Mpofu unobhala webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awaqotshwa edale lephalamende le-Senate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lele bandla le-CCC izolo emthethwandaba. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ithinje nguchazele engutshelwe engabameli baka nobhala jikelelo sabampilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lolo ludlulile ebathe mina ntambama nje bathola amaphepha esuka enkantolo enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi unobhala efaka lawa amaphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then unobhala sabambile applicant number 2 and then wasefaka ke labo abarikholwayo cabanga abangu 20 kwafaka lamakhanselazi wase so laba abasebe kuya ke ukuthi balaba funa ukuba ama-respondent number 25 under CCC na so over the weekend abameli bathi basebefaka amaphepha ama-opposing papers so bathe sebefaka amaphepha lana ama-opposing papers udaba lolwase lufakwa ukuthi luzoziwa ngo-10 omvulo ekuseni udaba lokuthi la abes 25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba. So sebengenile ke sebengu 25 ke manje ama respondent. In other words kule CCC applicant kube lo nobhala jikelelo sabambilo e applicant number 2 bese kusiba lama members of parliament nama councillors angu 24 bese kusiba lo CCC engu number 25 respondent. So lolu daba ke soluzolalelwa ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje ngasikhangele okwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho umsakade. Into zenkantolo ngiye kuzazi anto uyazi ukuthi inkantolo ile 50% chance, 50-50 into yenkantolo. Bese ngike ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona ngendlela emiswe ngakhona ukuthi adversarial. So umuntu ophumelela umuntu obeke udaba lwakhe kahle babelieve ngeke nje umuntu ozofaka istory sakhe sibelieve. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewin. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa ke laba abasupport olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi nhlambo ngazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana ngathi le sinto sithi okumoshe ngomlomo okulungiswa ngawo umlomo ngoba lokhu enkantolo akho umuntu oyowina bazo khathala bangabi lemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungela lutho. Kodwa bengizwile amahengihenge ethi bayakhulumisana tingilikela kubona last week ezindabeni ethiwa bayakhulumisana kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi kodwa engikwaziyo ukuthi uma usuyikhangela ekugcineni akula muntu ozowina. Ikuhlephuna nje kuhlephuna izibucu nje sezilaphana. Ayikho into ezizuka ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodatana because uzokhumbula indaba leyiqale ngani. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abasevwayo kulabo ezigabeni zakubo yikho lapho eqale khona. Manje indaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodatana ama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile suvalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodatana.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singizwe Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa i-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ivala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubomalayitsha beze ebazalini babo. So human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba.
Khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso. Iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga aziwaphiwanga. Ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu asifiseke ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kweSouth Africa uze nabo naye abe achithe nabo isikhathi sifimus akukho kulo
manje. Ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazisisi yini ukwenzakalayo?
Yekhona ke kuya nakhona bengabe bekunanzelela obekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha. Uhlupho luba sekutheni nxa into yenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe ngoba ikhona imigomo yokuthi ma ingane ilale esidani 9 kumele kube lencwadi, kumele kube le destination address, kumele kusayinwe ama affidavit kwenzelwe ukugwema i-human traffic. So yebo phela kukhonvenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi mayedluliswa laphana kungabi kwethuka kwama officers ukuthi kanti sekwenze njani bangabuza imibuzo. Umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane. Iyathunyelwa vele ingane, umthetho uyavuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa ngoba iyabe ingekho yodwa phela ngoba umshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo. Kodwa uma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona ukwenzela lalaba abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika December besenza i-human trafficking bavimbeke. So umphakathi kawungakusoli lokho ukuthi kuvinjwe abantu ngenxa yokuthi ufuna i-convenience. Kwesinye isikhathi i-convenience leyo izoba i-inconvenience ngelinye ilanga komunye esecathelwe ngumntwana. Sike sa-attenda udaba lomunye ubaba lapha owase-Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ayecathile lapha seNyamalele. I-human trafficking yinto ekhona ephilayo. Bayahavesta ama-body parts bayahambisa abantu to sexual slavery. Iyenzeka i-human trafficking. Ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking. Nakhona nje kungabe sekungathi lihaba ama-journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ma udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu i-social media lapha Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu. Yebo phela khona mase singalandela imigomo yokuzana ama-border officials abe correct kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisitshiyangalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele isihlobo sikaFuture uNkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi engiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yaseplanti empandeni esilima kuyithi esiyehlelwe yingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka 30. Siphuma esikolweni igraduation singabahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala. Kwavela ingozi naleyo umntwana ngihamba begijimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godo ukuthi kungele elihlweni. Kwaba yikuphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni sesibatshela ukuthi umntwana selimele. Yasiza imoto elapho esikolweni sase sagijimela esibhedlela saseplumtree. Safika eplumtree sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH. Sadlulela khonalapho e-UBH ngokuphangisa. Umntwana wafika wathola njalo usizo. Kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi. Basebesithi ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo. Kunge-Friday wafika empilo kungabo-1. Wafika wangena sibili bathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo futhi kumbe uzathola usizo ngokuphangisa. Hhayi wayeshula wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana loke lapha esibhedlela ilokhu sixhumana nabanye abasegoli labakhonapha ekhaya kwaze kwaya kwasiza ukuthi umntwana uza-operatha ngesunday wayeshula njalo kwaze kwafika ibanga lomntwana ukuthi aze yefikelela eHarare.
Isimo sakhe khona kathesi eHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uPhilani Ndlovu enciphisana lotariki Chuma unyakalani kodwa abantu kulesi updatha nje ukuthi ilokhu enjalo nje uyakhuluma mpitshana kodwa ayingazi kwamanje ukuthi ingabe seyikuphi isini.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lelihlo leli.
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancedise ngoba umntwana usezandleni kagogo lekhulu so kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancedise. Ngingakwazi okwakathethi njengoba ngisemthinini phaka kubodokotela ukuthi ngabe kudingakala imali kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa kuthi kulomuntu ofisa ukuthi afake akufaka khonapho?
Oh kwamanje umuntu ongabe sekhaya kumbe engaphandle kwelizwe.
Ye ingcenje
ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity Mrs Chuma oyemangabo yiyo ongabe sincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale isizo. Yiyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye akusiniki inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda.
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatabeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique umnumzana Philippe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani, ngicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka njekashamisa kuyaliwa. I-Republic Party badabukana phakathi, okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitiki phakathi, sizimele soda singamaNdebele. Yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president. Umnyangagwa engeke wamisana lenkosi, kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzabu babengafuni ukubuzwa liNdebele. Lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa, umuntu ubuzwa ngowakibo sebehlulekile.
Usumsakamseni umselinjani uzindana zonke lapha lingabe likhona langa bantu benkosi bakithi. Lapha kulesimanga abantu bezanu bakhala, sebekhalela amadoni, bakhalela amadoni uthalo bayabanceda, balibala ukuthi upresident wabo lo nangakho abambodelayo nguye owathi amadoni ngakho. Namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa kubana yena kalalutho indaba bengavotelanga enyiphathi. Sathi sebekhala bathi bafuna amadona, indlala ibhahile, inkomo ziyafa, sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike i-stock feed. Amadona azabanika i-stock feed njani? Wathi president wabe banike. Sebekhala kathesi, asazi ukuthi babemvotelelani mnungakho. Ekhesi indlala ibhahile, akusela kuhla, izifuyo ziyafa, akusela manzi. Sebekhala kodwa kungakufika isikhathi samavoti babhizi bacina ngezana abantu bekhezi bakithi. Yeyangisa khangelani imikhathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo lwakwede. Ukhulumani lapha ngisekhesi lapha
mathititha lo khuluma. Sizotshela ukuthi ilizwe leli basisalilwela salilwela akekho umuntu owalilelwanga leli lizwe. Namhlanje ubaba wami walilela leli lizwe, nomkhulu wami walilela leli lizwe, kodwa namhlanje mina ngidle dustbin, naye ubaba wami udle dustbin, kodwa akasebenzi akanakho. Bathi imali yona ayithola ngabanjani leyo yama-overtarian? Ubaba wami ngaze ngayithola. Namhlanje uchuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli lizwe salilwela salilela, babebodwa bona balilela leli lizwe, akekho umuntu owalilelanga. Singizalwa nje ubaba wami walilela, ulamanxeba nje akakho lokwenza ngathi walilela leli lizwe, kodwa akatholanga lutho. Udle dustbin mathintitha lo khuluma.
Studio 7, Studio 7 njani ngithemba khulumayo. Heyi, unokhuluma ngebudget le abakuncobele. Heyi, hayi nzima, inzima kakhulu. I-passport sithi 4,000. Hayi, kunzima. Sinezilaba abantu abalandanga phela uzokhuphula thina abantu balanda uzosibulala uzositshonisa. West. Kuchithi abajabulisa le nto yokuthi abantu bezibaba bedliwa zingwenya. Balanda ukuzosebenza kithi, abalandanga ukuzothuthukisa ilizwe, abalandanga ukuzophakamisa impilo zabantu, balanda ukuzosebenza ebantwini. Hayi kunzima izanu madoda, hayi kunzima. Nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani, hayi dinga ngiyaswela. Abantu behluphe kangaka elizweni.
Sanibonani ngu-Studio 7 ikhuluma lo Maluso bakithi. Hayi bakithi, eZimbabwe sokubuhlungu. Mhlambe nxakethe khona izindlu somele zibe lama-tax, intengo yezindlu ibe ikhwele, ama-tollgate akhwele. Mhlambe siyaphila kanjani pho eZimbabwe? Hayi seko zami kubuhlungu, ukuphila sikuphila sokubuhlungu. Abantu siyadubeka kunamali, akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa. We are suffering eZimbabwe, sisafa kakhulu. Kodwa bona benza izinto ibhajethi engancedi engasoze yaqhubekela isilizwe lesiya phambili. IZimbabwe ifile, kambe kuyoba nini sidubeka? Siyaphuma nini eGibhithe bantu? Hawu bakithi, isihlobo zami, bahawule eZimbabwe shame. Ngiyabonga bakithi.
Yazi okunye abantu bengasola izulu ukuthi ayizulu kalinethi elizweni lakithi. Okunye umnankagu ubulala abantu ngesihluku kakhulu. Hawu, umnankagu ubulala abantu ngesihluku. Cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe suku zonke, betholakala befile, betholakala bengunyiwe suku zonke. Akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha, akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu, akaze kuphumilanga umuntu engachizelwa ngendlu. Okunye umnyanga kwanguye okukhonza ukuthi izulu linganethi endaweni yakithi. Ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo. Kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-pieces bezwa ngumnyanga kwalo, ayi lo muntu lowo nomani. And lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifesi yakhe, ifesi kuphela. Akufithi ukuba nguprezidenti lo muntu lo, ifesi yakhe ayimvumeli ukuthi ebe nguprezidenti, ifesi kuphela kamnyanga. Kati face yake kwaye ingatshintshi hlali fana lo nwabo chosi face yakhona.
Sanibonani wafoyisu nonke nje sanibulisa. Nami ngithi mhlawumpe makwenzeke nami ngalidlalwa ngoba vele ayi thina abanye asidlalwa, asazi ukuthi inkinga isuke ibe yini ngoba sesinacishe mina sokuzoba phela unyaka ndoke ngifaka ama record kodwa ingawezwa la emsakazweni ngoba singazi ukudlala kanjani. Okay, indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangile ngoba ekugcineni babasibulalisayo abazali laba beloko bethi bona izanpf manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu ngesihluku esibuhlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela bama foreign kodwa lina abazali nalezi nduna lezi nabosebhuku basika bebhizi besihlukumeza abantu bethi zanpf isiza ngani izanpf abantwana kuhle nama abantwana besa kanje liyajabula lina ngabomnangazwa benu ma abantwana besa kanje manje i-drought inkomo ziyafa kwehluleka nje ukuthi umuntu eyakhe amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu yini alinikazo manje liyalamba yibona abantwana kufanele belizamele futhi ababulawayo kodwa libhizi ngezanpf lichazwa ukuthi abantwana bebephila buhlungu kangaka na ngayo izanpf yenu bazali bethu sicela lisicabangele ngeminye la ngiyabonga
ngivuka njani abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukusheshe lubone liphakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi ushabango wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi siyazikhuluma ngayo ushabango sithi ushabango wenze sona so isidina ngoba ayilayo production mina engakusho nje yikuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo ku-27 la kubesithi ushabango wahlephuna imboza waseyazisa abantu ukuthi le imboza sebenza layo ushabango manje vele ubaba lo ngezani cela lizihloniphe yini lizibhathe kahle impela kungasihloniphi kona okuba singabantwana waseZimbabwe ukuthi nalithi yobani banihlobepheka imboza ushabango ufake umunwe ukuphi umunwe ofake ushabango kumbe ushabango uyamosha nje labuphukeli iyamosha linabadala lini igazi labantu lisezandleni zenu futhi alihloniphi alisihloniphi lizibhathe kahle impela
ngiya ngibingelele ku-7 sabonana bengicela ngindlulisele lami lo mbiko okokuqala abantu bakithi benanzelele ukuthi siyadelelwa kakhulu ngochiwenga abakwanisa ukusibulala umathelelene bephe lapho ebuye engakule nhlono zokuzokhulunga isishona ebe ngumuntu ozenza yena engumkhwenyana emathebelelende ephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathebelelende kathi izihlobo zakhe zonke zikumkwazi wakukhuluma la njani ma esehluleka into ekhulume igameli wami lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo yelabantu. Okwesibili ibe sengicela ku-Studio 7 ngizokusela isicelele amazwe namphandle ebe lohlele ma esikona sihluphekile kodwa amapasipoti angeke sawakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sisakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi nawo amazwe angaphandle azizela zisigabele isinjalo salawo imali yaphana zilayo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sicelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla lezanu PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo agxotshwa edalela ephalamende ele-Senate lakumakhansili ngumnumzana Sengizo Chabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.